sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7. Namhlanje ngolwesithathu ngokwenkwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi bavotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC.
Ungakuhluza kahle okuthawulwa ngobabuthamisa ulwela idemokrasi kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo LCCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Abenkampani kahulumende ezira izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika, kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe ama-RTGS. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC, esithi ngoba ehlala ethembisa ize iminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko ezilenzayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulenkulungwane zabasekeli beZANU-PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano, umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe leZANU-PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni konke lasemaphandleni.
Kasi bakipheni e-townhouse, kabaphume kuma-constituencies wonke. Nitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare.
Umnangagwa uthe ibandla le-CCC galilambali yelizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze-technology. Okunye kuyamphica, lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani, sephungu tatazila lapha lalapha. Yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina, asihozani labantu abadala, abantu yibo abazahlangana laye ku-ballot box mhlaka 23 August 2023.
Ekhuluma kulumbuthano ozamela iZANU-PF eCountry Park, umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Kwakho siyayakha lama balls sisebenzilanga 32 abantu sebenza amanzi ahlanzekileyo. La magethi njalo sesibusa ama transformer la ku digitalization ama wifi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU-PF lamukele ababekumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japa-Japa, ababekubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe. Omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU-PF.
Ikakhulu ngathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe, kodwa sithe sesibona singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho lukhona. Sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele ezisebenza laye.
Lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Otilia Maphosa.
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu liyakhwa ngamakhiwa. Amakhiwa sakhiphi ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. Ekuma suburbs sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZANU-PF. Sithiye kunyama branches okungelancedo. Thina salilweni ilizwe leli because sisizukuhlungu.
Umhlangano namhlanje ube ngowakuqala edolobheni leHarare. OZANU-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina leRobert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba isithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Zindlovu.
Ibandla eliphikisayo eleCCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumendo walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Isiloyiso lezi zigoqela ukukhulula bonke ababotshwe ngezizathu zombusazwe abafana lomnumzana Job Sikhala, ukumisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngenxa yokulahlekelwa kwalo lihlonzi, ukwesula imithetho emibi ecindezela uZulu kanye lokwesula uhlelo lecala kunhlelo zabantwana besikolo. Lokhu kumunyethwe lugwalo lomhlahlandlela wemanifesto wethulwe ngumkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo izolo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leWits University kwele South Africa, uDr. Jethro Mpofu.
Ungakuhluza kahle okuphawulwa ngobaba uChamisa ulwela idemokrasi, kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe. Kanti ke okukhona kuleliyana ilizwe asikho kuswelakala kwedemokrasi kuphela, ikuswelakala kwayo inkululeko abantu abathi liberation. Ngakho nxa iliberation ingazange ibe khona, okutsho ukuthi nxa ungaqeqhulwanga umbuso le system ebusayo, kuzoba nzima ukuthi izithembiso zedemokrasi lezi azenzayo zifezeke. Okufunakalayo ukuqethula umbuso waleli bandla elibusayo le system, okusho indlela ababusa ngayo, yiyo impi yakuqala okumele iliwe kuleliyana. Ungaqethulwa lowo mbuso le-system yawo, khona ke lezi zithembiso ze-democracy zingasezeka. Nxa ungaqethulwanga angaze athathe umnumzana uChamisa, i-system ekhona izokwala, ama-structures amandla akhona e-power akhona azokwala ukuthi sifezeke izifiso lezi la izithembiso lezi ubaba uChamisa azibeka phezu kwetafula. Umbono wami lo.
Asithi usenqobile uChamisa wangena mpela embusweni, uyiqothula njani isistimu okhuluma ngayo ukuze kube lenkululeko njalo afeze konke lokho akhuluma ngakho?
Kulo msebenzi omkhulu baba ukuthi ke kuhlanyelwe kahle iconstitutionalism elizweni leZimbabwe, ngoba iconstitution ikhona. Kuyamele kubuyelwe kuconstitution ngeconstitutionalism ukuthi ilizwe libuswe ngokulandela iconstitution. Kube khona ke ukukhulula ama-courts, i-judiciary, kube khona ukukhulula i-parliament, i-legislature, kube khona lokukhulula i-civil service ukuthi ingabi khona emaphathini, kube khona lokukhulula i-security sector ukuthi amabutho, amapolisa, abesuphi, labo bonke nje abaku-security sector bangasebenzeli ibandla elibusayo, basebenzele ilizwe. Kuzoba yikho ke lokhu kukhulula sona i-state sokungalandela ke ukuthi democracy ibe khona ezweni ngokubona kwami ngaphandle kwalokho siyabe singakaqali.
Ukhulume ngendaba yesisekelo sombuso ukuthi kumele silandelwe. Ubaba uChamisa ukhuluma ngokuthi uzaloba isisekelo sombuso esitsha. Into edingakalayo yini le?
Isisekelo sombuso sikhona. Okungekhoyo lisiko le esathi iculture yokulandela isisekelo sombuso ezweni. Kuzofunakala ipolitical cultural change ezoletha iconstitutionalism ukuthi uhulumende labantu bahloniphe iconstitution. Ngoba iconstitution ikhona okungekhoyo iconstitutionalism, isiko lokulandela iziphawulo zesisekelo sombuso. Umsebenzi omkhulu okumele wenziwe lowo. Lokuthi ke ojaji lama magistrate bangabi ngebe bandlela ibusayo, amapolisa lamasosha labecupu bangabi ngebe bandlela ibusayo.
Lowo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti wezombusazo njalo efundisa ekolitshini leWits University kwele South Africa. Ibandla leZANU-PF lona lithi alisoze lethule imanifesto yezithembiso zayo ngoba lithi imisebenzi yenziwe nguhulumende walo eminyakeni emihlanu edluleyo iyazikhulumela. Umnumzana Sevia Kasukuwere sekweze amaphepha e-constitutional awe court ecela ukuthi umthethwandaba lo unqume ukuthi okwaliswa kwakhe ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidalele High Court akukho emthethweni ngoba yona i-constitutional court ayikatsho ukuthi ngempela iyavumelana lesinqumo se-High Court. Amagqwetha kamnumzana Kasukuwere athethele linyathelo izolo ngemva kokuba i-constitutional court yale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi ihluze udaba lona lolo olokwaliswa kwakhe ukuncintisa kuleviki. UKasukuwere uphikise njalo ukuguqulwa komthetho we-electoral act ikakhulu umoqa uphathelane lama-postal ballots. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele igqwetha likamnumzana Kasukuwere. Unkosazana Jacqueline Sande yena oqale ngokuchasisa okuningi ngokuphikisa kwabo udaba lwama-postal ballots.
Tinasithi is-SI 140A of 2023 eyaphuma lapha ngempela viki ngensonto sithi yona ayilandeli i-constitution yeZimbabwe. Tinasithi khona khona umthetho lo awumelanga usetshenziswe kuma-election la azayo mhlaka 23 August ngoba tinasithi umthetho uthi wona awunamthetho ozatshintsha i-electoral act ozasebenza nxa i-election isiqanjiwe ukuthi izakwenzakala nini. So thina sibona ukuthi lapha sebezama ukutshintsha umthetho ngemva kwe-proclamation ye-election okutho ukuthi lokhu akukho emthethweni yinkho okusabisedaleni namhla ukuthi idale likhuluma ukuthi lokho okwenzakalayo i-SI le kumele isebenze yini kumbe hhayi kukhetho oluzayo kwenzakala mhla ka-23 August 2023.
Ithini leyo statutory instrument ungachasela abalaleli?
I-statutory instrument le ikhuluma ngama-postal votes ngoba ama-postal votes kwakumele ngabe sehanjisiwe ebantwini ngabe sehanjiswe lapha abafuna ukuvota nge-postal vote ngasebele ama-postal votes abo kudala. Kodwa ngenxa yokuthi kule ndaba lezi ezilokhu zihamba phambi kwama-courts, constitutional court, supreme court, line ezenzakalayo, i-ZEC ithi yona yena ayisanelisanga ukuthi ihambise ama-postal votes. Isifuna yena ukutshintsha umthetho ukuthi ihambise ama-postal votes la 3 days before ama-election. So thina sithi lokho akukho emthethweni ngoba umthetho we-electoral act ungatshintshwa awusebenzi nxa i-election date isiqanjiwe njengokwenzele lapha.
Isibona kulolunye udaba lapha angazi kumbe ludaba lunye kumbe lwehlukene lapho esibona ukuthi licela i-constitutional court ukuthi i-confirme ukuthi isinqumo se-High Court esokwalisa ubaba uKasukuwere ukuthi ancintise ngasikho emthethweni. Ungasichasisela ngalolo daba kahle?
Constitutional court abathongi ukuthi bona i-Supreme Court umbono wayo uqotho hayi, kodwa bathe indlela eze ngayo ubaba uKasukuwere edaleni le-constitutional court ayisiyo ngoba kuthiwa khona hayi yena ubefuna ngani uya-aphila uthi yena isinqumo Supreme Court ayisizwe nxa efuna ukuaphila akabuye eaphila hatsho ukuthi abuye situcela i-direct access yinko abayela khona ukuze udaba lolo akusho ukuthi yena kamela ngabe phambi kwe-constitutional court lakunjalo nje siyabuyela futhi e-constitutional court sizafaka amaphepha we-appeal sicele yena i-supreme court ukuthi sivumeze ukuthi si-aphile sihambe phezulu ku-constitutional court ukuthi udaba lolo lizwakale.
Lokho liphezu kodaba lokuthi ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa.
Lokho siphezu kodaba lolu sizabuyela ku Supreme Court siyecela imvumo ngoba ke nxa usuka appeal from a Supreme Court usiya e Constitutional Court uyacela imvumo ye Supreme Court ukuthi ngiyacela ukuthi ningivumise ukuthi ngihambe phezu kwezu udaba lami luye phambili. So ngokunjalo siyahamba thina e Supreme Court sizafaka ke isicelo sethu sokuthi basivumele sifake iappeal yethu eConstitutional Court nxa sesifakile ke sesibona ukuthi siyabe sokho sisiyaphambili ngodaba lethu ukuthi hayi uba uPresident kaSukwere ubengamelanga ayaliswe ukuthi abe khona emncintiswaneni nokukhetha umongameli welizwe.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sevia kaSukwere ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. Abenkampani kahulumende eZimbabwe Energy Regulatory Authority iZeva izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe ama-RTGS. Embikweni owethulwe izolo ngabeZeva bathi kusukisela manje ilitha eyodwa amafutha awe-diesel intengo isiqonge isuka ku-$58 siya ku-$65. Yemali yeMelika kuthi intengo yamafutha yepetulo kulitha ngayinye iqonge kusukela ku-$57 isiya ku-$61 kodwa amafutha awe-diesel intengo ehluke kuthi epetulo yehle yasuka kuma-dollar eZimbabwe angu-9.1 kusiya ku-7.3 kulitha. Singakayi kusigaba esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weMelika usesayine umthetho owenza indawo eGreater Grand Canyon esigabeni seArizona ibe kuluhlu lwendawo eziqakathekileyo embalini yelizwe. Umongameli Biden uqoqa ukuya kwethekelela lomhlubulo welizwe oweSouthwest ekhankasela uhlelo lwakhe lokulondoloza ezemvelo, imizamo yokumelana lokungcoliswa komoya ophefunyulwa ngabantu kanye lokukhangela indingeko zabalwela ilizwe ama-veterans. Kunomuntu ongaqanjwa igama wasesigabeni seFlorida khonapha eMelika osethole umvuzo wamadola edlula ibhiliyoni lengxenye i-1.58 billion kuhlelo olwe Mega Millions Lottery Jackpot olule nombolo eziqanjwe izolo ntambama. Lo ngumvuzo we-lottery wesithathu ole mali enkulu embalini yeMelika. ELeBotswana lithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists okuzagoqela ukudinga emazweni angomakhelwana afana leZimbabwe ngoba sebesilela kakhulu elizweni lelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLeBotswana.
Base Zimbabwe abangaholi so labo gogo laba benza umsebenzi wenzane bese bethunga amabhedi bathengisela wona bathole imali zokuthi bakwazi ukuthi supporta nabantwana babo nabazini.
Ye singathi ke baningi kanganani ogogo laba?
Sebebaningi manje sebe 150, 160 kuya ngalelo langa mhlawumbe yi-160, 170 ababenza everyday ejardini bezokudla benza nomsebenzi wezandla.
Ye emsebenzini wezandla lapha benzani akutshele sibili abantu ukuthi bathungani njalo uthengiselwa ngapi?
Bathunga amabag enziwa ngamasitha. Bathunga benze ama wonder bag. I wonder bag ibhodo lokupheka ukungana gesi. Bayalenza leli bhodo badobe lokho sithi masitha ukuthenga i TV noma i fridge okumhlophe. Bakugrade bakwenza impupu. Mase bekwenza impupu bakufake phakathi kwaleli bhodo. Kuzokwenza ukuthi upheke isitampu sakho half done. Ufake lapho emsebenzini mawubuya sivuthiwe siyashisa ubonje i ugesi awusawuthenga nabo wonke nesikhathi sokuthi ma uvele emsebenzini ufike uhlale phansi upheke. Ekuseni njengoba umbane uvayigcini silala sifudumeza amanzi siwafake lapho phakathi. Ekuseni avuke eshiso kokuthi abantwana bayageza bapheke netiye bahambe emsebenzini. Yizo izinto abazenzayo benze ney'tulo ama-coffee chairs. Bazenze ngaleyo mhlama le abayenzayo abayigredayo benze iy'tulo nematafuli benze basebethengisa bekwazi ukuthi basikasitene ugogo.
Singathi kuthengwa ngomalini konoko okhuluma ngakho mama?
I-wonder bag ihlukela ku-500 until enkulu engena ibhodo elikhulu i-1500. Njengoba singikhuluma nje sidla emcimbini izolo ngithethe isampu ngasipheka half done ngasifaka phakathi manje sesivuthiwe sisatshisa namanje engisifaka izolo ngo-2 o'clock phakathi ngu-2 o'clock ebusuku ku-wonder bag singakavuthwa kahle but manje sivuthiwe siyashisa imnandi.
Nxa abantu befisa ukuthi besekele uhlelo lwakho bencedise ogogo laba kumele benzeni?
Besifuna ukuvula iwebsite athi bayasithola ku-Facebook bayasithola sikhona ku-Facebook kubhale Meals on Wheels ikhaya leThemba izandla zothando Meals on Wheels ku-phone number yona le u-602-576-9492 nakule eyinye abangithathele yona sengenzile i-SIM swap u-060-954-4393.
Iphinde njalo mama.
062-576-9492
no 060-954-4393. Ye, phosa amazwi akho okugcina khonapho mama.
Singabantwana baseZimbabwe sibakomthwakazi sidla eSouth Africa ngithola ukuhlupheka okukhulu kwabantwana basekhaya. Besengizwa ubuhlungu ukuthi bayahlupheka. Abanye bahlala lapha ekhaya kwami abanandawo zokuhlala. Namanje kunabantwana esibathethe berejiwe sabafundisa. Omunye namusa esikolweni namanje omunye wenza i-mathematic engineering the last year yakhe e-university. Ngimthethe ehlukumezekile lo mntwana kodwa e-intelligent ehlala esitradeni esungulwe njengabomalume. Into esikhala ngayo kakhulu sicela ukwakhelwa ikhishi elithitha i-standard se-health department newolo ukuthi ogogo njengoba kubanda kunetha babe indawo abahlala kuyo elungile ekahle e-presentable ngoba indawo abasebenzela kuyo ayingabi ku-standard se-health isala e-South Africa.
Lo-ke ngonkosazana Sikhanyiso Nxumalo, isizalwane seZimbabwe esidabuka eNkayi esihlala kwele South Africa, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwisigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. UmaNxumalo yena odabuka eZimbabwe unika abantu abaningi abahluphekayo ukudla njalo usebenza la bogogo ekwelukeni izitsha zokukhudumeza ukudla. Nantu-ke udaba ebesithe sizalwethulela lona olweBotswana. Lona lelo lizwe elithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists okuzagoqela ukudinga emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe ngoba besilela kakhulu elizweni labo. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Iyathala leliza ngemva kokuba abongi sebesala umsebenzi onikeza isigulane imithi besithi lokhu ngaphandle okumele bakwenze. Ngokunjalo iBotswana ethi sizachacha abokuza ukuthi kube yibo abazaphathisa ukupha isigulane imithi esibhedlela lemaklinika. Kodwa umsekeli kamphathi Ntambo wezempilakahle kweBotswana uMnumzana Sithumo Litalisitswe uthi abakumsebenzi wema-pharmacist bayasilela ukumandisa ngitsho lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa.
We only have few pharmacists and pharmacy technicians in the market. In the coming weeks, we'd have exhausted.
Vanutshwane kakhulu pharmacist njalo ungasikhatshana siyabe sesiqedile abawomkambo wethu kwele Botswana, kodwa siloko sikhatshana kakhulu lenani esilifunayo.
Uliladisitswe uqhubeke esithi kungabathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi baze bafike kunani abalidingayo bangaze bezame uqhatsha phandle kwelizwe.
We need close to 1,000 pharmacists and pharmacy technicians to have all our facilities and to have all our teams.
Sidinga ama pharmacists angaba inkulungwane ngesimo esikhona sokusilela kwabantu laba okugoqela lemazweni esiseduze lawo. Kungasithatha iminyaka emihlanu ukuze senelise inombolo esizidingayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabonge eBotswana Nurses Union, umnumzana uRedditse Kiliba Khosi, uthi uqondile ukuthi uhulumende ayidinga phandle kwelizwe njengoba kulokusilela kwama-pharmacist elizweni lakhe.
Hulumende atiritshwitso ya gore urekruta the pharmacist.
Siyalamukela inyathelo likahulumende, asila nkinga lokuthi ayedinga ama-pharmacist kwamanye amazwe njengoba esilela lokhu kuzayethula umthwalo ubongikazi akade beyenza lomsebenzi.
OweZimbabwe ohlala eHabron umzana Stanley Ncube uthi ukuqhatshwa kwama-pharmacist asuka kwamanye amazwe kuzavulela abekhaya iminyango ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Ye, umbiko wokuthi ama-pharmacist ashoda kule lizwe leBotswana uletha indaba ezimnandi kithi, ngoba kuzanika abantu bakithi ithuba labo lokuthi labo badingele imisebenzi bangene. Basimzwile uminista laphana ekhuluma ukuthi bazadinga ama-pharmacist emazweni aseduzane. Kodwa ukuthi kunjalo nje sikhangela abantu bakithi laba bahlala khonapho akade bethola uncedo kuzibhedlela lezi ezikahulumende, okusho ukuthi kwakhathesi kuzabasinda ukuthi babe siyadinga imithi kuma-private pharmacies, ngokuthi kwakhathesi akula ama-pharmacist adispense imithi.
Imzamo ye-Studio 7 yokhumba lenhlanganiso emela ama-pharmacist kwele Zimbabwe ayiphumelelanga. Iningi lezisebenzi zempilakahle kwele Zimbabwe selashiya ladinga amadlelo aluhlaza, ikakhulu emazweni afana le-United Kingdom, bebalekela isimo esibi sezomnotho esikhona ekhaya. Inombolo ezakhitshwa umnyaka ka-2020 ziveza ukuthi ele Zimbabwe lama-pharmacist angaphezu kwenkulungwane eyodwa, kodwa bengakaqali ukusebenza kwele Botswana abangumsebenzi wokupha izigulane imithi kumele babhalise lenhlanganiso ye-Botswana Health Professionals Council ukuze kuhluzwe abangabe bezama ungena ngudlu. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron ngwene Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende nomongameli welizwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF, ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo ele-CCC. Ilona ibandla eliphikisayo selethule iziloyiso ezingamashumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zokuqala nxa lithe lavotelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngesithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare apa.